Eqinisweni into esijabulelayo siyakwemukela sibili ngezandla ezimhlophe, kodwa izandla zakhona ezimhlophe ezithwele umense, ngoba liza kunanzelela njalo likukhumbula ukuthi abantu laba ngikhuluma ngamazona la bawentshonalanga balolufa lokuthi baletha imikhuhlane yabo e-Afrika, bese besithi bona imikhuhlane yabo esesiyibambile nenxa sebeyilethe e-Afrika, bese besithi imikhuhlane ye-Afrika. I-Omicron leyi ukhumbula ukuthi ize e-Afrika ibuya lama-Europeans, yibo abayilethe e-Afrika. Ibithe sibanjiwe ngudube eBotswana, yavela lase-South Africa ukuthi isichaphile. Sebesiya kuthi South African variant. Hayi, akulunganga lokhu. Into okumele ukuthi ohulumende bekuqaphele khonokho, ngoba ikuganga lokhu owenziwa ngamazwe entshonalanga ukuthi basilethele imikhuhlane ekhaya. Sebekulethe e-Afrika sebezokuthi yimikhuhlane okuthiwa yi-South African variant called Omicron. Akulunganga lokhu. Ngamafitshane ke mfokankomo, siyakwemukela lokhu okwenziweyo ukuthi amazona la alitshumi lanye akhitshwe kulisti yamazwe okumele ukuthi nxa abantu bakhona befika lapho abantu bavela khona behlale ehoteleni kahulumende for 10 days.
Bengaba bekhona yini abeZimbabwe khona ngapho abasebemise ingwendo zabo zokuya eZimbabwe ngekhefu lekhisimusi, asebecabanga ukuhamba njengoba so kule nguquko le?
Nginjenjena bekumele ukuthi ngolwesihlanu umuntu ngawe uyagada ngisiye ekhaya, kodwa kuthe kuphuma uhulumende weBritain usefakeke leyo mgoqo, umuntu useyenzile ama-arrangement wonke amalungiselelo okuthi umuntu uye ekhaya. Konke-ke yinto ebesesiyesule, akusayiwe ekhaya. Nxa lamhlanje bezasitshela ukuthi sebekhiphe imigoqo leyade beyifakile, abantu sebevele besula amalungiselelo abo ukuthi beye ekhaya. Sokusiba nzima mfokankomo ukuthi ngidinga itikiti lamhlanje ngiyagada ngolwesihlanu, ngoba liyabe selidula okuphindwe kabili kathathu. Njalo ukhumbule ukuthi abanye abantu amatikiti ngabantu abathenga amatikiti kudala. Nxa lamhlanje sokumuntu siya kuthi hayi usetshintsha ingqondo sokumele ahambe ekhaya, ungahamba nxa uzimisele ukuthi uzabhadala imali ephindwe kabili okathathu. Kodwa-ke into enye ehluphayo nkomo yile, angithi uyabona ukuthi uhulumende lo ngumajike eduze, uyenelisa ukuthi ugade lamhla uye kwehla komnanga kwakusasa, uthi ufika khona ngale ule nsuku ezimbili ezintathu ezinezinhlanu uzwe sokuthiwa hayi imgoqulyani sibuyele bona usekhaya. Usokumele ukuthi nxa uphenduka lapha uphenduke ube le mali engange-£2,300 oza kuya hayi spend ehoteleni kahulumende yonale ungakavunyeli ukuthi ungene. I-10 days zonezo ozazispenda uhleli kuleyo hotel, ungumuntu okumele ukuthi ube semsebenzini, uza kubika ukuthini, uza kubamba ukuthini? So-ke mbona ngani kuyasenqabela mfokankomo ukuthi senze amalungiselelo ukuthi abantu beguqule iplan zabo behambe ekhaya. So sesizalindela ukuthi sibone ukuthi nxa sisiyaqeda iwinter kuyabe kumi ngaluphi uhlobo, njalo sikhangele ukuthi yona ngokwayo vele i-COVID umhlaba wonke jikelele imi ngayiphi indlela, ngoba kungenzeka ukuthi mhlawumbe iyabe sidla ubhedu, kwenzeke njalo ukuthi hhayi iyabe sidedile. So-ke kunjalo mfokankomo, kodwa-ke hhayi ababona ngani bayazimisela ukuthi bengahamba sibile ekhaya ngemva kokukhushwa kweZimbabwe lamanye amazwe kulisti yona lade ifakwe ngamazwe entshonalanga. Hhayi bakhulekile abantu bengazihambela, kodwa-ke into esisihlupha thina abanye ukuthi akusaziwe kusasa ukuthi iyavuka iminjani. Uyathi usemoyeni bekuzwe kuthiwa sokubuyele njalo, yinkinga esilayo mfokankomo.